sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 20 kuNcwabakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leNational People's Party lithi lithola usekelo oluningi ebantwini lalapho iMDCT eyayilosekelo khona.
Ama-councillors eMDC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Bayabe sesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenza i-government. Bayabe engakwazela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo.
Izakhamizi zeGokwe zithi abantu bakulindawo balokhu bebhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali.
Amalanga adlileyo kube lababuya bethenga umumbu but kulensuku abasabuyi. So sesihambe emagosa uliyetshintshana leyo yabo ukufuna wena ezitolo. Ibhakede lakho lebe liyi-$3 otsho ukuthi ungathola i-2kg yechukela leyo 2kg yesawudo sokufaneleyo.
Kambe wondliwa njani umntwana ongasalaleli abazali? Iyachasisa ingcwethi ecubungula ezamasiko kulandela indaba esegudwini ekamkamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa echaye untombazana afice elamadodana akhe.
Umntana omuntu kafakwa isandla. Ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana uzakuya kubika ngakibo kusithini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulomsakazo. Iziphathamandla zebandla leNational People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lithi lithola usekelo oluningi ebantwini. Ibandla leli alikamanyani lamanye amabandla, njalo umkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti usanda ukuthi ukhuthaza wonke amabandla aphikisayo ukuthi angene kulumanyano. Sixoxele lesiphathamandla se-NPP eBinga uMnumzana Maxon Ncube.
Ibandla leli edinga abantu sebelazi kakhulu ukudlula nje iMDC ngoba abantu bedinga sebediniwe ngezinto zeMDC ezenzayo. iMDC ngabantu nje kuphela abathanda ukungena embusweni bengakhangeli izinto ezifunwa ngabantu. So abantu ngenxa kamama lo uMduru owayelokhu efika lapha edinga bayayithakazelela kakhulu iphathi zizawina sibili kumakhansela zindawo eziningi.
Ungasichazisela impawu ezikhomba lokho okuchoyo.
Lapho singena kumawadi abantu bayasemukela kakhulu. Besikele izikhalazo ukuthi hayi ibandla leli yili ibandla engingasikhipha edakeni athikilo lolu. Inhlangano siyanda abantu sibili. Asiyenzi imihlangano leyani yokufika sidla njengabantu be-MPC sihamba sibe siyeregista emapoliseni. Sihlangane labantu egcekeni okurayi ama-councillors e-MPC sehlale kakhulu. Izi-2000 abanye belokhu bekhona. Akusela mehluko nezanu PF esithi bahlala kakhulu ezifundeni. Ama-councillors e-MPC kancedi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Vele bayabe sesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenza i-government. Bayabe engakwazela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo bahamba kuma-meetings kuphela besiyahlangana edinga. Bengi izinto abazikhulumayo abantu indlala. Vele kunzima kugcina sokungenela bona abantu bezanu P F sebenceda abantu. So ama-councillors e-MDC ekhona bona bengayenzi lutho ukuthi bengabona ukuthi abantu bengaphuma edakeni bendlalo edakeni.
Kodwa sesikhangela ibandla lakho elizweni lonke jikelele nxa lingasangenanga kumanyana.
Ibandla lami sisisuwa liqinile sibili. Kuvele ebantwini ukuthi amabandla kumanyana ukwenzela ukuthi sinqobe kawani lungisa uhlupho esilalo.
Lo umnumzana Maxon Ncube isiphathamandla sebandla leNational People's Party eBinga sixoxelaye ekhona le eBinga. Inengi lithi uhlupho lokusilela kwemali luqhubekela phambili elizweni lanxa ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lisanda ukuthi lizethulela umphakathi imali yohlobo lwama bond notes angafika izigidi ezingamakhulu amathathu i300 million, njengeminye yemizamo yokuqeda lolu hlupho. Ukuze sizwe okwenzakala ewange ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Donald Mampongwani Shoko ohlala kulelo dolobho.
Ngiyathi kule Standard Chartered, kule ZBE, kule Standard Bank, kule Agribank, Bank ABC. Kodwa ibhenki elingani lingcono yiStandard Chartered. Lawa amanye lawa, imali hayi hayi isifundo sikaNesi. Osekukhona nje abantu sebephila ngokuswayipha, akusela muntu obamba imali kulezi zinsuku. Umuntu wonke oyabe nemali akwenzayo ukuye esitolo aphonge udobha nje khonoko yabe kufuna. Loku-transfer nje kubo eCocash, but ukuthi ungathola umuntu othi yena ule-cash ikakhulu laba abahlala emakhaya labo, uthola ukuthi umuntu engxenye elokunye afuna ukuthi akubhadale nje emakhaya ngale, akula mali etholakalayo.
Lizwani nge-Victoria Falls, khona kungcono yini e-Follows?
I-Follows lewa nje kuyafanana. Uhlupho lwangikhona kungani kuyafanana nje ngaphandle kwamabhenki ona lawa engingakhuluma ngawo. Abanye lawa hayi imali ayikho. Kusuku lezi ezisanda kudlula abantu babe-Victoria Falls kungani kungconywana, but ngemva kokubana abantu sebebona ukuthi e-Victoria Falls imali ingani iyatholakala, bagcina sebefloka bonke besiyakhona ngayo, bagcina sekusiba lokuze iproblem ukuthi even lakhona ngalo e-Victoria Falls imali kayisekho. Ngingazi ukuthi kayisekho genuinely kumbe basebekubona ukuthi abantu abasuka kwamanye amalokishi amanye ama-towns sebefloka besiyakhona ngayo, akula lapho ngathi kungcono khona.
Labo-ke abathumezelana imali kumbe vele emazweni kumbe vela kwelinye idolobho bayenelisa ukuyithola imali malini?
Ungathunyezelwa sibili kuyimali, but ukuthi uyibambe hayi inkani. Abaphandle kwemazweni kubo South Africa kubo ngathi ngapi basebenzise bantu sikusebenzisa le yokuthiwa yi-ecocage le, okwakho yikuswayipha nje kuphela siyathenga khona uyabe uvele ufuna ukuthenga.
Lo umnumzana Donald Mapongwani Shoko isakhamuzi sewange sixoxelaye ekhonale ewange. Weziphathelane lemaphandleni isakhamuzi seGokwe umnumzana Bernard Ncube uthi abantu bakulindawo babhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali. Umnumzana Ncube uthi phezu kwalokhu izakhamizi ziyethuselwa ngokuthi kuza kwazakala ukuthi zivotele bani phansi kohlelo olutsha lokuvota olwe-biometric voting. Lanxa uhulumende ebikwa isithi akusoze kusetshenziswe lolu hlelo ekuvoteni ngokwakho kodwa ekubhaliseleni ukuvota kuphela. Asizweni ingxoxo lomnumzana Ncube.
Imishini yabo isetshenziswa iyabe iyenza ukuthi abaseharare kumbe abangaphi baye bekubona kumakhompyutha ukuthi wona uvote njani. Kokhuluma ngakho kakhulu uchairman wangikhona uyohambe ote ngayenza imihlangano ukhuluma njalo, uyakhuthaza lokubuthanisa amasabhuku ebatshele ukuthi limele litshele abantu into ezicacileyo ukuthi lo nyaka umnyaka ozayo kuyavotwa njani. Ubanani lingenzela ukwenze njalo uzalikomela.
Kodwa bona abantu bakhanya bayakukholwa yini?
Ya abantu abakabi kwazisisi kuhle ukuthi kungaba kuzahamba njani, ngoba bazobe kwezinye insuku bethewo lizavota lingaphansi kwabosabhuku benu, abakabi kucace kahle. Kodwa basakuhloleni ukuthi noma kustudio 7 sisenza ukuthi bathi kuyazi kuminjani, ngoba abantu ngapha wake batshaywa phela kumnyaka wa-2008 lwana akabayisaba kubi. Le ndlala kodwaya nayo ngapha hayi ngani khona sibili ukuthi udubule inkalakata kanye kanye le mali, ngoba ungaba nomumbu wakho ebhakede i-$3 lezi nsuku nakathengayo bangikhona kusela, so ukuthi uyakuthengisa litshintshana ngomumbu lamabela ayabulawa.
Abakabi khona abasebenzisa ukudla kukahulumende ukuthi bekhankasele ukuvotelwa ngokhetho oluzayo?
Kathese kokudla bakaqalisa into abaqalise ngayo kathese ngama-fertilizer zinhlanyelo zekhothoni izabazithi ngezikahulumende izabaseqalisele ukuzinika abantu liyabe lingaphansi kwamatiyamenini wamabranchi njani njani ibhalwa khona ngale emavillagini ngobathi kuza kukholekta kusuka kubo umasabhuku njani kuthi angisafikanga kwenzakale esigabeni esingane sithembe ijana lami
mhlawumbe aphiwa kithi lapho esikhona sibona ukuthi kuyabe kuhamba njani.
Uthi kulohlupho lokudla le mali, umuntu ofuna ukuthengisa ibhakede lakhe lomumbu uthengisa ngani? Lalaba abafuna ukuthenga bathenga ngani?
Amalanga adlileyo kube lababuya bethenga umumbu, but kulensuku abasabuyi. So sihambe emagosa uliyetshintshana leyo yabo ukufuna wena ezitolo.
Abezitolo bayathatha umumbu?
Ye, bayamukela. Sihamba nawe JNB. Ibhakede lakho leyo liyi-$3. Otsho ukuthi ungatholi 2 kg yeshukela leyo, 2 kg yesawudo sokukwanele. Tshengisa ukuthi akusibambi kahle ngani ngoba kuwona esinye isikhathi uyabonge labhulo ukuthi ufuna into ukuthenga into zemashopu. Kulokhu ufuna ukusebenzisa imali, but awuzukukwenza ngani ngoba leyo mali yabomkhono yabungela.
Lo umnumzana Bernard Ncube isakhamuzi seGokwe sixoxelaye ekhona le eGokwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yigudibana nokuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Keith Moyo ongusakhulayo owasungula uhlelo olukhangelelwe ukusiza abasakhulayo ngesichathulo zasesikolo olungaphansi kwesihloko esithi Shoes to School. Masixoxe kancane, awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo lwakho.
Silo hlelo lapho esilwenzayo njengabatsha ngakuza kuyale naleli icebo lokuthi sende into othiwa i-Shoes to School, lapha esizama ukuthi dingele abantwana besikolo abangathi bayaswela bathole kuhle izicathulo zokuba basebenzise besiya esikolo.
Mnumzane, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuphatha uhlelo olunjengalolu?
Into engenza ngenza njalo ukuthi khona ngake ngakhundisa emakhaya, ngakho ngangibona isikhathi esiningi ukuthi abantwana abasezikolo emakhaya abanazicathulo, and isikhathi esiningi uzathola ukuthi bagula, uthole omunye kabuya ngesikhathi esikolo ngenxa yokuthi akezwa kuhle, uyakhwehlela, khadi ilitshe, wakhubeka, wacece kubi isikhumba, into eziningi-ningi ezinjalo bilaziya, kwakuyinto ezingathi zijayelekile, into nje engathi siphila layo nsuku zonke. Ngakho kwangithinta kakhulu ngoba kule sikhathi sokuthi ngangisehlule ukuthi ngifundise iklasi egcweleyo.
Uyihlabeleke ngempela i-explanation yakho. Awungitsheleke Keith, uhlelo lolu lukhangelele ukusiza abontanga abaphila koBulawayo kuphela na?
Hayi, uhlelo lolu nxa ulukhangele libhale Shoes to School Zimbabwe. Okutshengisela ukuthi siyagoqela, asikhethi ukuthi kumbe ngapha kusemathebelelendi, ngapha kusemidland, ngapha kusemashonaland, sihambe nje yonke indawo. Saqala eNkayi, sabe sisiya emazowe, sengihlangene labanye abangani ababefuna la ukuthi bangincedise ngayo naleyi ndlela. Sahamba safika emazowe le kungandlula eHarare. Khathesi sike sathi thedele mbidana koBulawayo ngoba ngumuntu ohlala koBulawayo and ngifuna ukuthi umphakathi wakoBulawayo nayo uzizwe into leyi ingasuko kakhithi womoya, kodwa izwakale kuyinto ekabulayo wonke anyone angakwazi ukuthi ayenze.
Okay, lapho ugqiba uluhlelo ukhangelele ukuthi luzaqhubekela phambili na ngomnyaka ozayo noma kuzaba kuyinto eyenzakala kayi-1 bese usuchiyana lakho?
Uhlelo lolu yinto esikhangelele ukuthi iyenzakale ngokuya la ngokuya kwesikhathi ngoba iqalise umnyaka odlulileyo 2016 ngo-March. So sesilanda 1.5 years siyenza and sikhangelele ukuthi lo minyaka ezayo.
Awusitshele-ke uhlelo lolu luzabe lwenzakala ngaphi kwangikhona koBulawayo, njalo luzaqala nini bese lugqiba nini?
Okay, uhlelo lolu silalo olwakhathesi esilufuqayo liyaqala mhlaka 19 August lusiyagcina mhlaka 23 September. Siyabe sibeke nje okuyisithembi kwethu basivumele abantu baku OK kuJason Moyo Street Jason Moyo 9 ukuthi sibeke okuyisithembi kwethu phansi labana, sibekhankasa nje sibekela abantu amaflyers, kukhuluma labantu nje sibangenisa nje yohlelo zethu ukuthi
ukhangelela ukuthola usizo olunjani ukuze uhlelo lolu luphumelele?
Okay, we are generally looking for ama donations from abantu in terms of itatulo skushi imali. Well, it's something else because in Abacha, we want to build a relationship with you. I want to back a team. Umuntu would rather trust you with the shoes more than they can trust you with the man. Imagine our neighborhood was 2,000,000.
Hayi siyabonga Keith, bekuhle ukuba lawe kuhlela ungadinelwa kusasa.
Hayi nami ngiyabonga kakhulu
mina. Balaleli izwili indaba ekhona. Wonke umuntu olesifiso sokubambisana lo moyo noma ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu, mthumezeleni i-email ku shoes2schoolzw@gmail.com. Ngiyaphinda. Shoes inombolo 2schoolzw@gmail.com. Olivalelisayo ngumike obe lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington. Ngesizwe uGibbs Dube we Studio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe kukhona izolo akuse ziwa.
Namhlanje sixoxa ngodaba ngani luyahlupha. Udaba lokuthi abantwana abangamahlokandlebe lingabenzani ukuthi libagoqe nxa sebekhulile. Ukuthi nhlaziyo udaba lolu nginonkosikazi Shila Msonda ngumankomo phela. Umankomo ungukansela edolobheni lakwaBulawayo njalo uyingcwethi kwezamasiko esintu. Umankomo utshona njani mama? Yee, hayi isikhathi sangkhona kodwa kuzalunga. Umntwana nxa sekhulile sibili umgoqa njani nxa eselihlongandlebe?
Koko sigoqwa sisemanzi. Umntwana umkhuza esesemncane. Umfundise umthetho ekhaya ukuthi lapha kukobani. Lapha ekhaya siphila impilo enje. Umtshengise ukuthi mina lobaba lapha ekhaya siphila impilo yokuthi siyakhonza, siyahlonipha, sihloniphe lesihlobo, sihloniphe lomakhelwane, sihloniphe wonke umuntu okuthiwa ngumuntu omdala. Akukhethi ukuthi ungabe zela ngaphi, as long engumuntu omdala uyahlonitshwa, uyabe kufundisa abantwana.
Kodwa-ke kungehlula-ke ukuthi akuthathe khonokho esisemncane pho nxa sekhulile kumele wenzeni?
Ukuthi umkhuze awuthathi umthetho uwufake ezandleni zakho. Hayi, bakhona abazele bemelele umthetho. Yikho kuthiwa umntwana nxa sele 18 years uyamhambisa ayekhuzwa ngabomthetho.
Ye, nxa bemkhuza khonapho akuhluphi yini? La uyabulalele njengomuntu omdala.
Lawe njengomuntu omdala uyahlala eceleni umntwana akhuzwe. Kulabo malume, kulabo anti, yibo abamele bakhuze umntwana waphakathi kwalumuzi oyabe ubiza mina umzali walelo guma. Kuyabe kulabo anti labo malume, ngiyabatshela ukuthi hayi nangumntwana lapha kuyehlula umntwana akhuze.
Ungehlula-ke mankomo?
Yikho lapha sengaliswa khona emthethweni, lapha sesiyakhuzwa ngabomthetho ngokuthi umntwana usehlule.
Ngoba lokhu sikuthathela phela ukuthi kukhanya ngazani-ke abantwana bakamongameli kungani bayahlupha lapha lalapha. So nxa ungakhangela wona khonapho njengomuntu omdala ubona ngazani sokumele benziweni ukuthi belungiswe sibili babe ngabantu?
Abantwana nxa besehlula ngithi wena nxa ungumama, nxa umntwana ubona ukuthi nanku umntwana usele ntombi yakhe, nxa ele ntombi yakhe umntwana ubathole bobabili, uyabakhuza bobabili abantwana. Nxa umthole le ntombi yakho uyababiza ubahlalise phansi, bantu abami nezani lapha, wena wangaphuvelanga lokhu enikwenzayo bantu abami akulunganga. Wena mntwana abazali bakho banga ubakhuza bendawonye, awuphakamisi sandla, ubahlalisa phansi, ubabonise ngekusasa ukuthi hayi lokhu enikwenzayo akulunganga bantu abami.
Nxa ungaphakamisa uswazi-ke akuhluphi kakhulu?
Hayi, uvele kakumele angiphakamisa uswazi. Ungaphakamisa uswazi kumele nxa bebabili uvele uchaya owakho ngokuthi owakho nguye oyabe ewonile. Noma yinkazana ngichaye wami nxa engenisa ijaha ngokuthi nguye wami owonileyo. Xa lilijaha lingenisa intombi ngichaya yena owami, ngithi lokho sikwenzile mntana makulunganga ngithathe uswazi ngoba ibhanti angithayi ngesikhali ngithaya ngebhanti ukuthi ibhanti alishe ukuthi ibhanti linjani loswazi linjani.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Mankomo, kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Ungavala khonapha ngamafitshane mama.
Mita engikubonayo lapha mina ungaba ngumzali ofika utshaye umntwana wemzini uyabe ungumzali oqhwalileyo ngesintu sakithi, uyabe ungumama ovele ungalambeko wena ngokwakho, uvele ungalamthetho. Umntana nomuntu kafakwa isandla, ungamfaka isandla umntana nabantu aqande laphana uza kuya kufika ngakibo kusithini ngokuthi utshaye umntana obiziweyo ngoba utshaye umntwana vele ongaqondananga lawo.
Ye siyakuzwa kakhulu Mankomo, sibongile. Ungathina lokusasa mama.
Ngiyabonga baba, libelela ngelihle, sizabe lokhu esigoqa abantu bethu sibakuza.
Lenze njalo Mankomo, sibongile mama.
Siyabonga baba.
Bye bye mama. Ntathe tubalele ukuthi ngibonge ke unkosikazi Shila Msonda uMankomo, yena khona ngale ke kobulawayo ongukansila. Ngithemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Ube ukhona izolo akuseziwa. We mama sibe munye dina sibe moya munye sivuseleli ngoma sendulo.
Siyabonga Gibbs ngesizwe untungameli Nkomo we Studio 7 esethulela esiphathelane lokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu lami ngelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Ye uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngicabanga ukuthi sike sikhangele indaba yokufa ngenxa yokuthi izolo nje besibeka umfundisi omkhulu onguye owaqalisa amabandla amaningi, engathi waqalisa amabandla akamoya lapha eZimbabwe, ubaba uMkhwananzi. Ngakho abaningi abantu babezibuza ukuthi kathi khona ukufa kuyini. Singakhangela uPawulu uyakuchasisa kakuhle kwabaseKorinte bokuqala ichapter ka-15. Ngikhangela uverse 26 othi isitha sokugcina yikufa, abe sesithi yena kuverse ka-54 uthi wena kufa usuginyiwe ikunqoba. 55 futhi kufa udonsi lwakho lungaphi, udonsi lwakho soluphelile. Kutsho ukuthi abantu abaningi nxa sicabanga ngokufa mbona anabazwisisi. Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi umphefumulo womuntu kawufi, engathi kumbe sukhayilasti umoya womuntu kawufi. Kufa umzimba ngoba umzimba lo vele wona yiwo obolayo, kodwa umphefumulo uya phezulu uya ezulwini kuNkulunkulu. Kodwa somphefumulo umoya kuphela ohambayo, le mizwa iyabe lokhu ikhona. Yikho sinanzelela indaba leyane kaLazarus, le ndoda le yayinothe kakhulu ukuthi indoda leyane yayinothile yayisegehena izwi kaNkulunkulu lithi lona ebona uLazarus esizwa ukutsha ngenxa yokuthi wacela amanzi, wacela ukuthi angicela uLazarus andike amanzi. Kuthi ukuthi imizwa yakho uhamba layo phezulu. Okwesibili kumele sikunanzelele ukuthi umuntu angafa uthola umzimba omutsha. Umzimba lwana omutsha yokunceda ukuthi uhlale kuze kube naphakade usezulwini, usikholise uphakathi kwawo kuze kube naphakade, kumbe uthe uphakathi komzimba lo kuze kube naphakade. Ngoba uPawulu uyakhuluma futhi khona phana kwabaseKorinte, ngikhulume engiwubalileyo lwa mbhalo wokuqala ukuba sikhangele nini imfihlo yokufa, ukuthi kasifi kodwa siyatshintsha sithole imizimba emitsha. Akho abantu abaningi babecabanga ukuthi hano ngingafa sokuphelile, ngiyaphonguba ngumoya nje ophethukayo. Hayi, awusozuke ngumoya ophephukayo, uza kuya kumbe egehena kumbe uye ezulwini. Okunye okuqakathekileyo engikunanzelelayo lapho yikuthi nxa umuntu esefile, yikho ilizwi lankunkulu sithi kufa idonsi lakho lungaphi. Kutsho ukuthi isikhathi esiningi siyakhala thina nxa silapha emhlabeni. Kodwa ngale uNkulunkulu uthi babusisiwe abafa besenkosini. Kutsho ukuthi uNkulunkulu yena ukhangela ukufa komuntu ofela kuye. Kuyisibusiso ukukhangela kuyinto enhle kakhulu uyikhangela kuyinhlanhla yokuthi umuntu lo ufele kuye
khona ungathi lilahlekelwe kanganani njengamakholwa esiKristu ngokutshona kuka Reverend Ezekiel Mkhwananzi
silahlekelwe kakhulu ngoba ubaba uMkhwananzi nguye ke obengubaba wabafundisi bonke singacabanga ukuthi yena waqalisa ibandla ngo-1968 yikho lapho kwaphuma khona amabandla wonke lawo esiwabonayo kathesi amakhulu lamancane bonke abafundisi abaningi baphuma kuye nguye ubaba owazala-ke amabandla lawa labafundisi laba esingathi thina ngamabandla lawo omoya kumbe i-evangelical i-movement le-pentecostal movement konke kwaphuma kuye ubaba uMkhwananzi njalo yena ube umuntu onguye oxwayisisa abafundisi abaningi ukuthi baphile njani babambe njani amabandla abo nxa umfundisi kade ewonile bekulula ukuthi abantu behambe kubaba uMkhwananzi wenzela ukuthi aye emkhuza nguye obelalelwa ngumuntu wonke kade kwanisa ukuthi ekhaya umfundisi hlala phansi umfundisi yekele ukwenza lokho
kuyiphethe mfundisi ngomthandazo
siyathandaza baba ngegama likajesu sithandazele abalaleli bethu ukuba besaphila bazayenza ukukhetha okuqondileyo ukukhetha impilo egama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu labalaleli inkhosi inkosi libusise amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili inkomo
uyalandela umculo weBlack Mfolosi besithi ekwelutshena
Yagiti ngoma yagiti ishayen bafana bageti ibamben bafana bancane nje ishayen ibamben icine yagiti ishayen bafana bageti yagiti ibamben bafana bancane ishayen ibamben icine umgido lo owagiti owagiti ka ishayen ibamben icine
Ha,
Ola majaha mahle
Evila buza sphuma khona
Ha Ola majaha
Sibonge iBlack Mfolosi sithi egwelutshena olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga lelale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.